mina ngugudule ncube ngisesanetweni ngapha esihlupha esibhekane lakho kakhulu kulezi suku yintengo yezinto izinto zikhwela emalanga wonke akusathengeki othola wena i-50 kg empuphu isifika kubo $40 okutho ukuthi kasikwazi ukuthi-ke ikhisimusi eyalonyaka abantu izadlalwa njani ithukela i-2 kg uyithola isiyi-$4 imali ayibonakali amabhondi ngapha vele bayala bathi hhayi lokhu kasomali lokhu sokuthengiswa ngama-rand okutho ukuthi kasisakwazi ukuthi ilizwe leli kumbe seliqumeke phakathi ngapha sungani i-South Africa kasikwazi ukuthi exactly sizayenza njani sivotile yesi umnankagwa simvotele wathembisa ukuthi lokhu lalokhu kuza kulungisa but as it is hayi kutshengisa ukuthi wehlulekile yes wehlulekile sibili sesizama ukuthi kumbe singathini abantu sebedinge basiswela ilanga lichisa okwamagama okuthi kathesi sungani vele sesilimile kuyatshengisa nje ukuthi lunyaka kungaba le drought enzima kakhulu so-ke hayi abantu kukhanya ukuthi banikinamakhanda mani ukuthi kati pho-ke kunjani uhulumende uyehluleka umumo womkhathi awumanga kuhle hhayi ngiyabonga hlabezulu
igama lami ngusikhakhumbo ngihleli nje la egoli ngihlale eberia inkinga esibhekane nayo ngingathi nje into eziningi imisebenzi ayitholakali ekhaya kunzima and then ala ngihlala khona amarenti akhona vele kusuka kube wesi kusuka kungicabangisa ekhaya kithi so angazi ukuthi ngithini ekhaya kunzima uma ukuthi vele imali engiyithumezayo mina ekhaya njengomuntu ozisebenzayo okwamanje ngizama ukuthi ngivule kuyikreshi manje labantwana kabekho ekhaya ngiphathisa imali encane kakhulu abantu abami la bafuna isikosizi khona lekhaya labadala lalana vele kunzima kakhulu akuphileke egoli akuphileke egoli lakho kunzima ngempela kuzama nje but vele impilo yasegoli liyayazi vele ukuthi impilo liyana vele efuna imali yonke into ifuna imali njengoba imali yakhona ayikho iyakuyahlupha ngibonga iCity 7 ibona ngalani balaleyi ukuthi belingimamele lami banikeze i-chance enkulu kakhulu ukuthi lami ngizwakale ngisemsakazweni ngusikhagumbo ekhaya mbuye ekhezi ngithilisale kahle zihlobo.